ababili laba balethela umnumzana Julian Chinembiri umqondisi weZETDC nonkosikazi Thoko Dliwayo ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usekomishini wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Terry Charamba walile ukukhuluma ngokuboshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba kazikhulume lomnumzana Ponyathi yena-ke ovumileyo ukuthi ngempela ababili laba babotshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga amatransfoma kagesi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandelwa indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kwinkampani eyayimele ithengi lawo matransfoma iwathengela iZETDC. Inkampani kagesi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magesi. Okukhuthazwa uZulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomva uthele linathele lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dubo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo-ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki njengokwade kutsho ngabanye ukuthi lokhu kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki. Esabona kubotshwa laba abanye ababengamaminista, kodwa kuyasitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani amakhulu la uhulumende.
Isikhulumeli senkampani le umnumzana Fulad Gwasira uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibizazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa, uphendule esithi akalalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa. Ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagesi eZETDC kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende lemithelo ezimra izolo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.